lesi sithunywa se-United Nations imibono esizaphuma layo yena le izinto esithole zisenzakala eZimbabwe ukuthi ke amalunga eMDC Alliance yabebotshwa echaywa ekidnetshwa eMasvingo sikhuluma kanje sokusenzakala eMtare njalo ukuthi izimoto zabo ke ziyathelwa inhlamvu ziyadutshulwa imihlangano yachithizwa bayachaya benziwani mbona ingani yikho isithunywa lesi esiza kuthola sitsho njalo nxa sithembakele sichasise ukuthi yizo izinto ezenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhala ngawo angaphephuki ahambe njengamazolo azahlala ekhona ngoba kulocuku elizweni leZimbabwe uhulumende kaMnangagwa uhulumende weZANU-PF locuku uyahlukumeza abantu uyachaya abantu abantu abasavunyelwa ukuhlangana baxoxisana abafuna ukuqoqa abantu abasavunyelwa ukukhetha amabandla ezombusazwe abafunayo bayachaywa badutshulwa bagejinyiswa yachithizwa leyo mhlangano yabikhona izinto ke endithemba uzibonile zona lezo lanxa ekhulumisana labantu ndithemba ukukhulumisana labantu iZimbabwe yonke wakuthola khona lokhu ukuthi kulocuko olukhona olwenzakalayo kukhona ukungavunyelwa kwabantu ukuthi ke babe lamalungelo abo oluntu agcweleyo baphanjaniswa ezimpilweni zabo malanga wonke yikho izinto ezikhona zona lezo azahamba lazo ngingazike ukuthi United Nations iza kubika ikuthini kumbiza kubambazi ngayiphi indlela khona lokhu kuyabe okwenzakala eZimbabwe ngoba yona United Nations iphela ikhuthaza ilungelo loluntu ilungelo loluntu kumele luqale khona lapha ke lubonakale ngohulumende nalo khala ama-sanctions ukuthi kambena yahlonipha nayo ilungelo loluntu yikho kuqala khona ngesilungu kuthiwa charity begins at home.
Lona udaba lwama-sanctions ulubona njani? Lungaba luyilo yini olubangela udubo elizweni ikakhulu lokhu okukhulunywa ngabebandla leZANU-PF?
Udubo elizweni olukhona lubangelwa ngama-sanctions uhulumende weZANU-PF awethesa abantwana beZimbabwe. Yilo udubo olukhona. Lawo ma-sanctions abakhala ngawo yebo kambe sizwa ngawo kodwa aqondane labo abeZANU-PF ke lama-companies abo ayiwo ke ayenza ukuthi abantwana beZimbabwe ke bahlupheke bathathele amalungelo abo. Akusela ke amalungelo oluntu eZimbabwe abantu abasavunyelwa ukuhlangana bahlala emhlangano abantu abasavunyelwa ukuthi bake baqhubeze amabhizinisi abo ngendlela eqondileyo bayatshelwa ukubana bachaje njani basebenzise yiphi irethi kodwa irethi enaleyo engasebenzi yikho ke kunengi nje okubangela ke ukuthi umnotho welizwe uyehle hatshi la ama-sanctions abakhuluma ngawo ama-sanctions akhona ayiwo amakhulu yena lawo uhulumente weZANU-PF wethesa abantwana beZimbabwe hatshi la avela ngaphandle okuqakathekileyo kumele ke uhulumende weZANU-PF atshintshe ukwenza kwakhe ayekele le nto yama-cartels yena la ukuthi i-corruption igcwele ama-cartels yiwa runa i-economy ke ayisarunwa ngendlela okumele iranwe ngayo.